siyabonga Jonga lo Chris lichona njani sapho le Zimbabwe siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 20 ngonqabakazi 2015 siletulela uhlelo lwezindaba ze Zimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele uchiye umsebenzi ungazuzi kumele ukuzuzi. Sosikayo ukuthi umuntu ofayo khona lapho ngumntwana osesikolo, umzalo onathe amaphilisi ama HIV olonyaka kulendlala. So besitshengisela ukuthi sitshengise ukukhondona kugovernment yezalo PF ukuthi hayi asivumelani lapho khonokho.
Abasakhulayo bebandlala eMDCT abedlula amakhulu amathathu batshengisela iHarare besola ukuxotshwa kwezisebenzi mahlayana okwenzakala elizweni.
Kathi sihlutshwa umkhuhlane.
Abalimi bezigaba zeMandebeleni bakhala ngodubo lokumemetheka komkhuhlane wenkomo ohlasela amasondo owe foot and mouth lanxa uhulumende esithi ulwisana lawo.
Esigabeni sendaba zokukhangela ukonakala komnotho weZimbabwe lamhla sikhangela inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuthengisa izithi lolu hlangothi lulakho ukulethela uhulumende inzuzo ngaluthe lwaphathwa ngendlela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leMDCT abedlula amakhulu amathathu batshengisele eHarare namhla besola ukuxotshwa kwezisebenzi mahlayana okwenzakalayo elizweni kanye lokubhidlika komnotho. Abasakhulayo laba bebekhuthaza njalo uMongameli Mgabe ukuthi achiye isikhundla ngoba esehlulekile ukubusa kuhle njalo uhulumende wakhe sehluleka ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili ayithembisa uZulu ngaphambilini kokhetho. Ibandla leli lithi akula ababotshiweyo. Sixhume omunye wabasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Dube Mkombwe.
Thina njengamanje abontanga be-MDC besithi thina hayi sizama ukulandelela imanifesto ezalo abakhankaswa ngayo ngesikhathi sisiya kukhetho ngo-2013 ngoba bona babesithi kuzaba le misebenzi 2 million jobs kodwa now sisina opposite ukuthi bona sebeyiba baxotsha abantu. Njenge-MDC thina sithi hayi asivumelani lakho njengabontanga ngoba umuntu uyabe esebenzile iminyaka yonke kodwa sekuthiwa iinyaka ezintathu kumele uchiye umsebenzi ungazuzi kumele ukuzuzi. So sikhangele ukuthi umuntu ofayo khona lapho ngumntwana osesikolo, umzalo onathe amaphilisi ama-HIV olonyaka kulendlala. So besitshengisela ukuthi sitshengise ukukhondona kugovernment yezalo PF ukuthi hayi asivumelani lakho khonokho.
Uhulumende selethe umthetho edalele ePhalamende ngenjongo yokuzama ukumisa ukuxotshwa kwabantu imisebenzi lokhu. Kalisa uthi sekungemizamo le.
Hayi ngoba uncedi ngaludo nkomo ngoba abantu sebexotshiwe imisebenzi ngoba bona itarget akade beyifuna sebeyitolile ngoba akade beyifuna sebeyitolile ngoba ukuthi kade sibehambise ephalamende ekuqaliseni sebexotshile abantu indaba bengaqalanga bengakaxotshi abantu baye ephalamende kuqala. Wosa siyala ngokuthi bona baqala bexotsha abantu sebesiye ephalamende akuhambelani into komoroko.
Sikhangele ukuthi akula muntu obotshiweyo ekutshengiseleni lokho njalo kalizange lihlukuluzwe lizaqhubeka litshengisela kumbe bekungokwanamhla kuphela.
Hayi ukuthi kumbe sizabotshwa kumbe asibotshwanga lokhu siyakwazi izanu sikhulele kuyo njengoba siyayazi ukuthi bangasibophi ngoba bazama izinhloni zokuthi into abayenzile iyayangisa emhlabeni umhlaba wonke jikelele ikhangele izanu ikhangele iZimbabwe ukuthi ngumhlaba onjani ongahlonipha abantu izisebenzi zazo ezisebenzela umuntu wonke suku zonke.
UMnumzana Dube Mkombwe ngowe-MDCT njalo ngumkhokheli wekhansili yeBinga.
Amapolisa eHarare lamhla alile ukupha imvumo ibandla leMDC Renewal Team ukuze lenze umhlangano walo weCongress obukhangelelwe ukuqalisa kusasa kuleli dolobho. Amapholisa ebikwa ithe inkundla yeHarare City Sports Center iyabe isetshenziswa ngabanye, kodwa leli bandla lilandulela impiko lisithi kade labeka isicelo sokusebenzisa lenkundla ngenyanga edluleyo. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Umnumzana Rich Moyo.
Simangeleke namhla izolo usecretary general wethu owakhathesi uNdabit lo treasurer general wethu owakhathesi uBenson Ntini lo Jacob Mafumo babizwe ijoko bababiza babazisa ukuthi ivenue leyi esithi thina siyibhukile ilabanye abantu abayibhukileyo sahamba ku-city council. U-city council wathi hayi ivenue ngenu, qhubekelani phambili. Sinikenini incwadi sitheze sibukela lamhlanje ekuseni kwaficakala ukuthi i-city council ithi zilazila layo futhi ukuthi i-venue leyo ibhukhwe ngubani. Lathi kasikwazi kodwa kuthi i-venue ibhukhiwe, i-city council ukuthi i-venue ibhukhwe yithi. So kukhanya kusuke kwaba lokungazisisani khonapho. Yikho-ke sase sibona ukuthi singeke saqhubekela phambili, besifuna ukuthi esikufisayo thina ukuthi i-convention yethu ibe yinto enkulu, ibe yinto enhle, ibe yinto elingqubekela phambili. Sasithi hayi okwakade sive ingcono sine, sizakuthi ukuthi si-apply ke sibone ukuthi sihambisa njani, njalo futhi sihambe kwabomthetho ama-lawyers ukuthi asicebise ukuthi singaqhubekela phambili ngayiphi indlela.
Okokuthi okwakade sikhuluma nje alikabi lolwazi ukuthi liyenza nini njalo ngaphi.
Ulwazi silalo sikhangelele ukuthi nxa njengoba sesiqhubekisele phambili kungeke kwedlula amaviki amabili. In 2 weeks time sizabe sikuyona leyo ndawo kulelo dolobha iHarare ngasikhathi sinye, sisenza futhi khonokho. Njalo siyabanxusa abantu ukuthi babuye ngoba hayi ngumkhosi omkhulu kakhulu.
Lo umnumzana Rich Moyo, umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC Renewal Team, ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalimi esigabeni seMandebeleni sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngokumemetheka komkhuhlane wenkomo ohlasela amasondo owe-foot and mouth, besithi lanxa uhulumende esithi ulwisana lalo umkhuhlane inkomo zabo ziqhubeka zihlaselwa njalo nje. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Umkhuhlane lo uqhamuke ezigabeni zeMandebeleni emaswingo leMidlands nyakenye. Lanxa uhlangothi lukahulumende olwezifuyo lwamisa ukuthengiswa kwenkomo zakulezi zigaba ngomabasa lonyaka, kukhanya ulokhu uqhubeka usiya phambili. Ofuyileyo umnumzana Matthew Jiane owesiqindini se-insiza uthi bona ngabafuyi benkomo kungakho bakhathazekile ngoba lumkhuhlane ngani uzatshaya uqothule izibaya zisale ziphephetha umoya ngoba ulokhu umemetheka. Uthi babona angani uhulumende kananzeleli ukuthi kulodubo olukhulu ngoba inkomo ezivelela esiqintini semberengwa okulala umkhuhlane ngamandla ziqhubeka zihamba yonke indawo zithelela ezabola umkhuhlane.
Sasilela silutshwana izinkomo njalo inkomo kule mkhuhlane ngani iyahlasela kusenziwa zinkomo ezivela ngapha ku-red zone. Lo nyaka kubi kakhulu sibili khonapha, that's the West District.
Osakhulayo esiqintini lesi umnumzana Ngqabutho Gumede uthi udubo lwalomkhuhlane lwengezwa ukusolakala kwamadibha kulesi siqinti. Wengeze esithi nxa kungadingwanga imithi yokwelapha inkomo zizaqhubeka zithelelana ngoba izakhamizi azilandlela zokuzivikela izifuyo zazo.
Lapha esihlezi khona amadibha akhona kodwa indawo la ahanjelwa khona kukhatshana, yiproblem esibalayo. ukukhathaza ikakhulu kulabo asebekhulile ngoba kunzima ukuthi ahambe ngalo mango ohanjwa nxa usiya eDibheni endiyabe ngalamuntu ongamthuma ukuthi amhambele eDibheni. Inkomo izovele abakhangelele ukuthi basifundise ngazo, basenzele nje konke ngazo.
Umnumzana Makhosonke Ncube isakhamuzi kwaSikhobokhobo eNkayi uthi phezu kwalomkhuhlane owavelela esigabeni seGogwe bebevele bebhekane lodubo lwenyamazana zendle ezithelela inkomo zabo imkhuhlane etshiyeneyo. Inyamazana lezi ezivelela endaweni ezigcine inyamazana eWange uthi ziletha imikhuhlane etshiyeneyo okuba nzima ukulwisana layo kungela madibha aneleyo.
Fisa ukuthi ngabe bayancedisa abantu ukwakha amadibha lapho inkomo eziyabe zidibha khona lokwelatshwa inkomo ngoba khathi sihlutshwa umkhuhlane wenkomo eziwuthelelwa zinyamazana eziyabe zivela eWange National Park. Zingelatshwa inkomo siyathemba ukuthi izibaya zingaba ngcono.
Umkhuhlane lo ubikwa umemetheka owethusayo okokuthi kuhlaselwa inkomo ezingamajumi amabili ngelanga ngenxa yokusilela kwemithi kuhulumende. Umsekeli kamphathintambo wezokulima, umnumzana Phati Janda, yena uphume emaphephandabeni esithi akunjalo baphezu kokuqeda lo mkhuhlane abalimi bangahlaleli evalweni. Umkhuhlane lo awuqali ukuqhamuka kulezi zigaba, uthona uqhamuka njalo nje okwenza kuminyaka elithumi lanhlanu kumiswe ukuthengiswa kwenyama yakuleli emazweni aseEurope. Izibonakaliso zalo mkhuhlane izilonda emlonyeni lasemasondweni enkomo, ukuqhula kanye lokuqhuqha enkomeni eyabe isihlaselwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Umongameli Mgabe lamuhla ufungise ikhomishini ezacubungula ukuguqulwa okwenziwa imali yepensheni isuka kudola leZimbabwe isiwa kudola leMelika ngesikhathi abathatha amapensheni bekhala ngobuyanga abanye bethola amadola amabili kuphela ngenyanga. Likhomishini ezakhokhelwa ngowaye ngumehluli umnumzana George Smith iphiwe umlando wokuthi uhlelo lokuguqula imali lolu kumele luqhutshwe ngokusemthethweni njalo kubalulekile. Amanye amalunga ale ikhomishini abalisa unkosikazi Violet Muthandwa, lomnumzana Brains Muchemwa, George Dikinya, Anesu Daka, Itai Chirume, Martin Tarusenga, lo Godfrey Kanyenze. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uyalamukela leli nyathelo kodwa liza ngesikhathi esingalunganga ngoba umnotho welizwe uminganxele.
Ngibona njengani ukuthi lokhu ukuphindile ngakhona lokhu abantu balahlekelwa izimali eziningi abazifunayo becabanga ukuthi bazayo amapensheni. So kungaba yinto enhle sikile ukuthi amapensheni asuke kuZimbabwe dollar elingasasebenzi lapha eZimbabwe ukuthi abe kumali ethengwayo ama-US dollars.
Yes, siyabona kodwa ukuthi sekuke kwakhethwa amakhomishini amaningi kakhulu singaboni ukuthi impumelelo yangkhona ihambe njani. Ubona njani ikhomishini leya kathesa?
Ngikuthatha umunga mina ngikubonga. Siyabe sikhona ukuthi ngawo ukuthi ukhethe ikhomishini. Uzasebenza izimali zabantu singathi ama-taxpayers funds ukuthi ikhomishini leyo ijobe. So ngikuthaza umungameli wethu ukuthi ama-findings kumbe impumela ye-commission le ibuye lapho egcekeni ukuthi sizwe ukuthi i-commission iyabe ibuye lapho. Ngibona njengani kuyinto eqakathekileyo futhi njengoba izimali ezisebenzela lapha izimali zabantu. Kungami esingathi i-confidence kubantu abathatha ama-pension ukuthi nxa sebethiwe umsebenzi, nxa sebefike isikhathi sokuthi sebefuna ukuyophumula, imali zabo bazazithola njalo bayakwanisa ukuthi bazisebenzise.
Lo umnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
ku Live Talk lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya udaba lokuqonga kwenani lemichato echithekayo ngezizathu ezijiyeneyo eZimbabwe.
Thumelani text message ku number lo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwele Egypt zithi kule bomba elidubuke emahofisini ogatsha lwezomvikela esigodlweni salelo lizwe iCairo lamhlanje lalimaza kakubi amapholisa ayisithupha. Ababone lokhu kusenzakala bathi umsindo wokudubuka kwaleli bomba uzwakale idolobho lonke kwavusa umuntu wonke obelele okuveza ubukhulu balo.
Intatheli zindaba yakwale South Sudan idutshulwe yafa ngemva kwensuku ezintathu umongameli Salva Kiir ethusele ukubulala intatheli ayithi isebenza ukubhidliza ilizwe. Abantu abangaziwayo babikwa bedubule uPeter Moi obesebenzela iphephandaba leThe New Nation eduzane lamahofisi alapha asebenzela khona. Abanye bakhe bathi lesi senzo besizikhanyela ukuthi amadoda la beqophe ukudubula yena yedwa. Inani labantu abachadileyo elizweni abadinga ukwehlukaniswa emthethwandaba libikwa liqansile kusukela ngozibandlela kusiya kuNtulikazi kona lo umnyaka. Njalo abalwela amalungelo oluntu bathi kusobala ukuthi lokho kubangelwa ikubhidlika komnotho welizwe osokuchitha imizi. Ukuhlaziya loludaba sizwe nombono kankosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe, ekhuluma ezimele.
Mina ngombono wami ngona kufile kakhulu kuyafektha khona lokho. Ngobantu ukuthi akubile kuzwisisana endlini xa into zingahambi kahle. Besivele sijayela ngithi ukuthi umama uyaphuma emgwaqweni, ubaba ehambile lapha akuqhatshwe khona imisebenzi. Kodwa ngendaba zokuthi kuyabe kungathela ngitho okuya lolutho ezofaka etafuleni ukuthi abantwana bedle, kusuka kube nzima kangako kanjalo. Bese kusiba nzima ukuthi abantu bekhulumisane ngoba kulesi saga sesesilungile esithi umuntu indoda elandileyo ilolaka ngitho. Akubi lokuzwisisana ekukhulumiseni lapha ngoba liyazama ukubhajetha, akula lapho elibhajetha ngakhona. Lokho thibe ngiqinisile lami, hhayi ngiyavumela nakho ukuthi a-a kuyangezekela ilokhu izizathu zokuhlukana lokungazwana ndawo ezindlini lapha. Kungatholakala ukuthi kubakhona khonokho sidale sathiyana. Bakhona yebo yababekezelelayo ukuthi hhayi ayisiyondaba kababa, isiyondaba kamama, kodwa abanye nabanye abakubekezeleli khona lokho. So kodwa iqiniso sili possibility khona sili ukuthi kungakanjalo ukuthi hhayi abantu beyihlukana lapha ngendaba zendaba yokuswelakala kwemali. Ngoba uzahawukela komakhelwane ngomakhelwane kamiswa ngemsebenzini angisho. Ugcine nje sokucabana ukuthi akwathi mina baba uwila lutho ngikhaya, ngalingani abantwana bayadla, ngalingani lenjani. Sokuthiyana ngokuthi vele unamdabuko wakho udale kanjani. Lezi izinto zithika zingani ziba nzima ukuthi khonokho lokho emphikela ukuthi sidalwe zathiyana.
Lo nkosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe, obekhuluma ezimele, sixoxela ekobulawayo.
Esigabeni sethu sokuhlaziya isimo somnotho elizweni esiqale ngomvulo njalo siphela kusasa lamhlanje, sikhangela udaba lwenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ezithi lolu hlangothi lulakho ukulethela uhulumende inzuzo nxa ethe waluphatha ngendlela. Kobika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Uhulumende ukhuthazwa njalo ukusebenzelana labaphila ngokuthengisa laba lapho kuhlelwa inhlelo eziqondana labo kuphathise kwezokubonisana phezu kokungenziwa ukulungisisa udubo lwabo, hatshi ukuphilisana okomangoye legundwane. Ukuxotshana labaphila ngokuthengisa esitaladeni laba ibikwa ingayisiyo ndlela engaluqeda loludubo njengoba kungaphathisi ukuluqeda yena umunicipal elokhe engelazo indawo lapho bangathengisela khona. Umnumzana Mandla Nkosi Sibaya ngomunye wabaphila ngokuthengisa laba ukhuthaza umunicipal uSibaya ukuba abalungisele indawo zokuthengisela nanku lokhe besanda abafuna ukuziphilisa ngokuthengisa njengaye befuqwa isimo somnotho esingamanga kuhle ingekho imisebenzi bexotshwa mihla yonke abekade besemisebenzini.
So kuqakathekile ukuthi ama municipality lama lo ngulumende bebona ukuthi bengenza njani ukuthi bengathatha njani imali kithi kungaba yi-tax kumbe edollar per day ukuhambelana ukuthi umuntu uthengisana ngoba umunye umuntu othengisayo maybe thengisa izwits amaqanda ngaso ziyenelisa ukuthola idollar per day kodwa maybe laba babefake ama stores kumbe ama tableini emgwaqweni ukuthi bebe bethengisa yibo laba bangathatha khona imali kibo ngoba babesebenzisa umhlabathi ka khulumende kumbe ka council.
Uhulumende kazinike isikhathi sokudingisisa ukuba abakwamanye amazwe baluphatha njani lolu daba lwabathengisa isitaladeni laba kutsho uSibaya.
Ngoba ungakhangela kwamanye amazwe njengoko eBotswana ngale yathola ukuthi abathengisa emgwaqweni vele i-council yabo uyayithatha izimali ezinjengama 10 pula ngelanga. So kuyasiza kakhulu ngoba i-council la ifuna imali ukuthi ibisevisa umgwaqo le ithanyela umgwaqo le. So yikho lapho abangathola imali yokwenza imisebenzi nale ukuthenga ama-broom lokubhadala isebenzi zakhe.
Okusekelwe ngumqondisi enhlanganisweni elwela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo.
Ngoba sibona ukuthi uhlelo lukamunicipal lokuthi bakhitshwe esitaladeni kalusebenzi. Laba bantu basezitaladeni ngokuthi bazame ukuthi basincedise baphilise iy'muli zabo. So okuqakathekileyo ukuthi umunicipal adinge indawo mbe singathi ngama-designated sites laba bangathengisela khona okusemthethweni. Okwesibili umunicipal kumele abakhangele laba bantu njengabantu abenza imisebenzi owenza ukuthi sizwe siye phambili kumbe singathi akhangele esingathi i-development role yama-vendor. So kuqakathekile ukuthi uhulumende bayenze ama-registration kuye abantu abazakalayo njalo kwazi ukuthi bathengisela ngaphi.
Kumele umunicipal lohulumende basebenzelane labenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa isitaladeni laba lozulu kubonisanwe okungenziwa ukuluthuthukisa lolu hlangothi kuveza umlilo.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele kuhlaliswane phansi kube lokuxoxwa inhlanganiso zamavenda lohulumende la amavenda kumele bahlale phansi baxoxisane ukuze wonke umuntu azwisise ukuthi amavenda ayisibo bantu abadinga ukuthi bangcolise isizwe ngabantu abadinga ukuziphilisa njalo ngabantu abakwanisayo ukuthi bancedise ukuthi umkhonomi uhambe uye phambili.
Umkhokeli wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kanye lomunicipal kumele bazi ukuba kungasintando yabo ukuthi baphile ngokuthengisa isitaladeni laba bantu.
Abantu laba bona babecinga kuphela ukuthi bayenze ukuthi imuli zabo zikwanise ukuthola ukudla. Kathesi sesibambane labanye lapha sisenda imessage kuhulumende ukuthi thina njengama-residents kasithabi nalokho okwenzakalayo.
Kodwa umunicipal uthi lokho akwenzayo yikuzama ukulungisisa isimo ukuze abaphila ngokuthengisa batholiswe indawo lapho bengasebenzela khona bengangcolisa idolobho. Isikhulumeli sikamunicipal umnumzana Michael Chideme uhleze tshela uZulu ukuba bakubona kufanele ukwengezelela indawo ezikhona ukuze abaphila ngokuthengisa basuke ezitaladeni zedolobho. Okuyinto ehlezi ichothozwa ngabaphila ngokuthengisa laba kanye lenhlanganiso ezibamelayo ukuba akukho okubonakalayo osekuthe kwenziwa ngumunicipal. Lanxa lolu sekuyilona hlangothi uZulu asephila ngalo njalo lulakho ukungenisa imali yenzuzo kuhulumende nxa luthe lwaphathwa ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ekuqhubeni komnotho olokhu ubhidlika iningi libikwa lisithi licabanga ukuthi ilizwe selibuyela esikhathini sokudubeka okunjengeminyaka esanda ukudlula lapho okwakusetshenziswa khona amaqubaquba emali njalo kulokuxokozela kwezombusazwe. Kambe kuyini okubangela lokhu? Sokumele kwenziweni ukuthi kulungisiswe? ukuze kuphendulwe imibuzo le ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 ixoxa lomnumzana David Ndlovu okudalela Central Committee kubandla lezanu PF endawonye lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi kwezombusazwe yena okhuluma ezimele uNdlovu songulalo ludaba
kumele qale phansi yanto eZimbabwe sikhangele isisusa senhlupho zethu isiqondise inhlupho zelezi isisusa sakhona njengabantu bezimbabwe singavunyeli ukuthi sitshelwe ngabanye abantu ukuthi senzeni sizenzele kuthina njengabantu bezimbabwe ukuze lezi zihlupho okunye of course siyakwazi ukuthi sadalwa kweni ngama-sanctions kumele sizame ukuthi sonke silise ukuthi ama-sanctions ayasuswa wonke aphele okunye sikukhuluma siyakwazi ukuthi kwenziwa ngabahuquli kumele sizame ukuthi silwisane labahuquli njengabantu bezimbabwe ngoba ngiyakwazi phakathi kwezimbabwe kulaa bantu abahuquli abanye baphumelele ngakho khonokho ngoba yikho ababe bekufisa ngokukhangela abanye baphumelele ezimbabwe banothe bafike abanye bangabayanga bafile ngenxa yalokho okwenzakala kumele sikunanzeke khonokho
ye baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke ubaba-ke uNdlovu uthi kumele abantu behlale phansi bacubungele bebona ukuthi kuhamba njani njalo ukhulume langama-sanctions into ezinjalo lalokho kuthiwa yi-corruption so kumele kuthweni Nkomo
kwethusa kakhulu ukuthi ubaba uNdlovu njengoba utsho ukuthi ulilunga le-Central Committee le-Ruling Party uthi abantu kufanele behlale phansi sesikunanzelele ukuthi uhulumende wezanu-P F akafuni omunye umbono ongahambisani nawo ma ungaba lo mbono othile ususebenziswa lama-British ususebenzela ama-American usuyilokhu uphiwa amagama amaningi ngakho indaba yokuthi kuzahlalwa phansi ngibona la kuzani kubehlulile nxa kuhlalwa phansi angiboni ukuthi kudiscaswa into etheni bayatshelwa nje ku-Central Committee ukuthi kufanele kwenzakale lokhu kwenzakale lokhu ma usehluleka ukulandela lokho okulotsheliweyo uzazibona suphandle njengabomduru odawulansibanda othemba mliso aphinde futhi athinte indaba yama-sanctions indaba le sikhathele kakhulu kudala kukhulunywa ngama-sanctions okwesithathu okuqambileyo ubaba uNdlovu ukhuluma ngokuhuquluza ubusela obukhona kuhulumeni ngibona ngathi lapho itshaya esikhonkosini akuthiwali le yiyo insika edlula zonke ungabona umuntu ephethe intambo zokubusa elisela aphinde futhi angabi lo mbono ngathi ivision yokuthi isizwe siya ngaphi kuyakuhlupha esesikubonile in the last 35 years ukuthi ilizwe libuswa ngabantu abazinakekela bona kodwa
yes ngenisa ubaba uNdlovu baba Ndlovu uyazizwela lapha kuthiwa inkinga ekhona yibungile imbani bolo bokukhona busela into ezinjalo yikho kwenza ukuthi ilizwe lingazani liphambene ingena khonapho-ke uphinde futhi wagcona ibandla lezanu-P F futhi nakukhona ngale ngani akuhambi kahle
bathi bona izanu-P F lomgabe sibuswe kweminyaka eminingi ngithi mna isisekelo sombuso welizwe eseZimbabwe akukho lapho okubhalwe okulotshwe khona ukuthi izanu-P F ingaba kuphawu ingaba sembusweni yeminyaka engako kumele kuphume akukho khonokho isisekelo sembuso sithi amabandla onke ezombangazwe athatheka kwezokhetho ibandla elinqobileyo kube yilo elenza uhulumente njalo batho ukuthi umgabi usekhulile sele minyaka eminingi isisekelo sezombuso welizwe seZimbabwe sithi ngamunye ngamunye eleminyaka umuntu oleminyaka engama-40 kulelungelo lokuma ukuthi abe ngumongameli
ye vala khonapho-ke isikhathi sesihliyomangoye baba Nkomo
sonke siyazi ukuthi umuntu oleminyaka eyi-91 ikhono lakhe lokuphatha lincane umuntu ma esekuseyesikhathi esedlula 35 years amanye ideas asuke abe malutshwane
lapho sizwe u-Alderman David Ndlovu okudalela i-Central Committee kubandla lezanu PF f elo mnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi kwezombusazwe bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7
nansi impumela yemidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje ziwe ngophondo ezingamagebhula i-Highlanders 2 FC Platinum 1 inqotshiwe ke i-Highlanders yi-FC Platinum nge-2-1 icholocho le-Capes United zibe ngojikilo panqa 1-1 ziyaphela ke ezosuku
olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga
lami uNtungameli Nkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk libelwa busuku obuhle.